Nawuthe isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 12 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Kodwa ngokomthetho nje umfulu ugelezela kulabo abantu bamaZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi iprogram yeZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho.
Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekhefu lanyakenye.
Sinasiyamangala njengeZimbabwe Republic Police sabatshayela isilabo kulezi nsuku babejahile ensukwini zonke abananzi imithetho.
Kuyaxokozela enkundleni zokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha.
Uyabona madoda esilwa ebanga impala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba uphakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Helen Suzman Foundation okuyiwo akhweza lolu daba emthethwandaba batshele omahluli izolo ukuthi isinqumo sikahulumende wele South Africa esokwesula ama-permit la akuqutshwanga ngokusemthethweni. Amalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula atshengisele phambi komthethwandaba izolo esithi kufanele abavela eZimbabwe babuyiselwe kibo ngoba bethathela izizalwane zalelo lizwe imisebenzi ngokuvuma ukwamukela iholo eliphansi kubaqatshi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenzisa izincwadi lezi zilakho ukuthinteka ngalolu daba. Ucubungula kabanzi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Velempini Thuthani Ndlovu oligqwetha njalo.
Umfulu ugelezela kulaba bamaZTP makuyi ukuthi kuzosetshenziswa umthetho ngoba siyazazi into zasenkantolo ukuthi at times zisebenzisa umthetho kwesinye isikhathi kusebenza ipolitiki. Mina njengelawyer ngiyazi ukuthi akhona amanye ama cases obonayo ukuthi le case le lo muntu noma kumele ukuthi aboshwe ngokomthetho bazobazwesaba ukuthi bakhiphe leso sigqumo ngoba bese saba ukuthi kuzoyenzakalani after leso sigqumo siphumile. Kodwa ngokomthetho nje umfulu ugelezela kulaba abantu bamaZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi iprogram yeZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho. Noma yibaphi abanqotshiwe bazothatha leso sinqumo senkantolo e-High Court basidlulisele phambili kwenkantolo engaphezulu abathi Supreme Court of Appeal, njalo kungenzeka bagcine beyihambisa ku-Constitutional Court ngoba lento le izo-affect abantu abaningi. Ukhumbule ukuthi akusila abantu abangama-178,000 kuphela abazoba affected, kunabantwana abalabo bantu abazoba affected. Umuntu oyedwa kulabo bantu abayi-178,000 bathi unabantwana abawu-2 or abawu-3, so kungagcina soku-affecta abantu abanjani more than a million, between a million kusiya ku-2 million, ngoba abantwana balabo bantu bakhona abanye abantwana abazalwe bezalwa yilabo bantu abalama-ZTP from 2010 kusofika manje ku-2013 age group yabantu aba productive in terms of ukuthola ingane laba abaphiwa ama ZTP ngoba kwakuphiwa abantu from ama 70s kusiya kuma 80s to ama early 90s. So abantu laba ingane lezo ezinye zisase esikolweni manje, so leso sinqubo sizoba affect ukuthi kuzenzakalani ukubona. And umthetho wa South Africa uyathanda kakhulu ukuthatha abathi best interest of the child, uyayiqakathekisa kakhulu best interest of the child. Ungenza noma yini kwabanye abantu kodwa akumele ukuthi uthinte ingane. So ingane zabantu laba ama ZTP ezizalelwe la eSouth Africa ezingawona ama South Africans, ngoba umthetho wa South Africa uthi uma uzalelwe la eSouth Africa uthatha ubuzwe babazali bakho. So ziyathinteka lezo ngane, so kuzoyenzakalani ngazo lezo ngane mase kuthiwa abazali babo babuyele kweZimbabwe.
Lokhu kunganika ithemba yini abeZimbabwe abafuna ukuqhubeka behlala kweSouth Africa?
Abantu baseZimbabwe baningi abangenamaphepha nalaba lamaphepha lana. So whether inkantolo ithe baqhubeke behlala or bengaqhubeke behlala, lokho akuzukusho ukuthi abantu sebezobuyela emuva, ngoba isimo abasishiya ngale eZimbabwe silokhu sinjalo namanje. So abantu ithemba lisekuthini bangalahlekelwa imisebenzi, bangalahlekelwa ngama-bank account. Otherwise okokuhlala abantu basazokuqhubeka behlala kule la eSouth Africa noma sebengasekho emthethweni. And iSouth Africa iyabe izibisele emuva yona, ngoba ithethe abantu ababengalamaphepha mostly, yabanikeza amaphepha babasemthethweni baziwa, then manje seyifuna ukuthatha labo bantu ibaphindisele esigangeni bangabe namaphepha bangazi, ngoba kunzima ukutrace umuntu ongamazi ukuthi ubani kanjani, ikakhulu uma kwenzakala ukuthi labo bantu baphatheke ekwenzeni amacala.
Lo ke ngumnumzana Velempini Thuthani Ndlovu, igqwetha njalo icubungula izomthetho, ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa labangamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ababhubhe ngesikhathi sinye nyakenye langekhefu likazibuse. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi ingozi eziningi lonyaka zibangelwe ngabachayeli abenze amaphutha abelakho nje ukwenqatshelwa.
Indaba ehluphayo izimoto eziningi ezihambe ebusuku, njalo abantu behlanganisa impahla labantu abahambayo, and abanye bangikhona nxa bechayela izimoto abananzi imithetho. Abantu bayahamba lesiqhubo esiningi, abanye bayabedakiwe, abanye bahlanganisa impahla yama-passengers. Yikho phela sithi thina singakayi ku-ISA sihlangane labanikazi bezimota, sihlangane sibambane labe-Ministry of Transport, Infrastructure Development, Ministry of Local Government, abe-Traffic Council. Bona abanikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke, njalo izimoto zabo zizabe zihambe emgaqweni zile izinto ezifanelanga. So yiko mina ngisithi abanikazi bezimoto kumele batsho abakwenzayo, hatsho ukuthi bayakhuluma nxa singayo emgaqweni esikubonayo kuyachiyana.
Nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi, lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi?
Yimenera abachayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic Police ukuthi abachayeli esilabo kulezi nsuku babejahile nsuku zonke, kabananzi imithetho, kabananzi ama-passengers ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale-right ukuthi bangangena emoteni. Umchayeli kumele abaphathe kuhle, kumele ahambe labo ngendlela lelani esithi thina promote road safety.
Nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni, siyake sizwe amapolisa esolwa lawo, abanye besithi lina amapolisa lani lile mishikashika lile zimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu, lingathini ngalokho?
Abantu apho ngokukhuluma mthungameli, thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga kube lomfolisa owenza lokho esithi thina i-public service vehicle business kumbe i-pirate taxis. Nxa kuyikuthi kulomfolisa olemota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika, uZulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo, ngunyati, ngumthungameli kumbe ngu-blessing. Hatshi ukuphonga ukukhuluma i-problem isihlanganelayo kulezi isuku ukuthi abantu baphonga ukukhuluma singaya emgqaqweni sithi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi abakhwanisi. Thina sinomthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxotsha emsebenzini njalo siyamhambisa ekhoti. Yikho phela sithi uZulu kumele asitshele iqiniso, hatshi ukuphonga ukukhuluma singela evidence.
Yebo, iholiday ikhefu selidlulile, kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona. Kuyini elingakutsho ebantwini?
Abatshayeli kumele babe ne-correct mindset. Abatshayeli kumele babe abantu labanesithi thina bahamba bele road safety consciousness insuku zonke, hatshi isikhathi se-Easter, isikhathi se-Heroes kumbe isikhathi se-Christmas. Because lingananzela umtshayeli uyabe ephethe impilo, impilo leyi kumele bayigcine. Njalo bona kumele babe leyathi thina i-road responsibility. Yikho thina njengeZimbabwe Republic Police lamanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Ministry of Transport le-Traffic Council siyala siyenza lokwanesithi thina ama-road safety campaign.
Lo ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkomo. Kuzela enkundleni zokuxhumana, amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha. Abanye bathi abalandeli baleli bandla abafuni kucetshiswa kumbe ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abuzisiswe ngenhlelo zebandla. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono uke wabuza ukuthi kungani ibandla le-CCC lingathathi ixesha elidalwe ngumsakazo we-Al Jazeera oveze inkohlakalo enziwa ekuthengisweni kwegolide ukuvuselela umdladla wokuthi abantu bakhulume ngalizilinye besola lesi sehlakalo. Umkhokheli wabasakhulayo umnumzana Makomborero Haruzibishe wavuka eseganga wamngenela uChingono esithi ngumthengisi owayesebenzelana lebandla lezanu PF ukuthumba amalunga e-CCC. Lokhu kuthukana kuqale ngomvulo kwaqhubeka izolo. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kunzima babakande ukuthi uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa ke heyi, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona nje ukuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu, abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi nga uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engikubonayo kuleli bandla elikhona kathesi i-CCC kukhanya ngani hayi wena ungavele ukuthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo, hayi bafuna siwe loku kudla. Ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nangu ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphi uyaphikisana kodwa kuyamangalisa nxa ethi uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sibele power pho ngubani ozaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu PF ezezingene ebandleni ukubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni swenze konke khonoko sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu kulusizi kakhulu lokho esikuzwayo kulusizi kakhulu lokho kwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uchamisa kakhulukazi onguye okumele ukuthi ngawo uyakhuza abantu linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzileyo sibe sesisola omunye umuntu ngibona ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe ayisikho kukhula kupolitiki lokhu ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina izanu PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina immaturity eyenzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babelokhu bekhuluma ngelibandla kutsho ukuthi phela liyabe lokhu likhampenela lele linye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi iqembu leHighlanders lizadibana lele Dynamos ngempela sonto emdlalweni weCastle Laga Premier League othembisa ukuchisa phansi laphezulu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kobulawayo lamuhla lapho azakhokhela umcimbi wokuxoxisana labasakhulayo ukuthi bangene kwezamabhizimusi njalo bengathatheki ngezidakamizwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani, livuka njani kustudio 7. Hayi ngithi ngike ngikhomente lapha kulo umagalela mafa lo suthi angazusuthini usuthi amashona noma usuthini. Mayezokhulumela ubaba umqondisi moyo yazi uzosidina thina abanye ngoba kudale sidle umagalela mafa engaqali njalinge akhulumele umqondisi moyo. Umqondisi moyo wayengakhulumeli i-CC yakhe noma i-CC noma i-MDC noma yini yakhe. Asuki ayiyekela nokusukelana lo mqondisi moyo. Umqondisi moyo thina siyakhoda sinyeke safa sakhoda ene kuqalile nyeke kuphele. Laye uzoba kula kulomthwakazi ohambe wenda le emashoneni.
Mahlabezulu, mahlabezulu, sanibonani mahlabezulu umhlaba wonke jikelele. Yeah. Hayi ukukhuluma lana lishagwane elikhulu. Yeah, esigabeni sako siwo kwela sePlumtree. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwela seSouth Africa eJohannesburg, emzini waseDeepsloot. Yeah. Ngukhanyani encuzi bakithi ngilusizi kakhulu ngilusizi bangisizwa inkulumo zalelijaha elithiwa ngubelieve ugawule mayekhuluma ngendaba kaJob Sikhala isintu sakithi esingadolikwayo sithi khona inxeba lendoda alihlekwa so ke gawule asazi impela ngoba uNkulunkulu ngophezulu kwakho konke hayi wena so ke kweminye iminyaka gawule nawe noma usemsebenzini kodwa ke ubo gawule ubheka yeah kuzokuthola nawe kweminye iminyaka impela angibonge amen kuleyo ndawo
studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho ngivele ngihlale phezukwalo udaba njalo Studio 7 ngemva kwenkulumo ekamqondisi moyo ekhuluma lokho akukhulumileyo thina esingabantu bakamthwakazi esivumelana lakho kakhulu wena uhamba uyebiza abantu besishoneni okuyibo abasincindezeleyo ukuthi baphawule ngaleyo ndaba ebephakanyiswe ngubaba umoya angazi kumbe injongo yokuthi vele bayihlakaze leyo nkulumo yethu kodwa ekukhulumeni kwabo futhi bayaxhamanda bayakiliza bayahlanganisa izinto wesi lo abamuntu ngomafa magalela sibanda into abeyikhuluma le nto abesezivalisa vele bezingahambelani lalokho bekukhulunywe emarabu uthi nanku kuyadelelo lobhehula kuyadelelo mzilikazi kuyadelelo nkomo uyathukwa angazi ukuthi ubethukwa ngubani so mina Studio 7 lokuthi vele lo mafa ubebuzelwani yona bekungakhulunywanga ngesisisi angazi ngaphandle nje kokuzama ukunikeza isisisi udumo olingaludeserve futhi isisisi kahle kahle iStudio 7 ama-directors akhona vele ngobani phela siyabe lokho sithi Studio 7 Studio 7 kanti le nto vele into yamashona naleyo ngiyabonga
ngiyabingelela kuStudio 7 linjani basazanye nabalaleli yebo sibonge laphana ukuthi iStudio 7 yenelisa 20 years selokho yazalwayo kuhle kakhulu kuloko kubasakazi umsebenzi wenza umuhle siyawuncuma ngivele ngwele ndaba ngifuna ukuphendula nangu sisi lona othi yena abantu basesishoneni sizobafaka vele kulezi ndawo lezi yebo asiyali sisi ukuthi abantu basesishoneni ungabafaka kodwa into yokuqala wena usuke usebenzise ingqondo leyani yokuthi kawuboni awunasici ngakho ngoba eqinisweni ungathola ukuthi umntanakho akasebenzi khona lapho endaweni okufanele ukuthi ngawusebenza khona endaweni yakhona kunabona abantu ngoba uyajuta eVictoria Falls yabafaka so ngenye indlela wena usho ukuthi uright uzibona uright usokola indawo yakho okufanele ukuthi ngawuye ithethwe ngabanye abantu akunamuntu ongayali ukuthi sithi labo bantu ngabangene kodwa hayi ngale ndlela osuyikhuluma wena songathi vele uphezu kwenjongo umuntu onjani ovuma ukubuswa ngabanye abantu wena ulokuhlela ungadlili abakho abantwana kumbe abafo wena bephuma phandle kwamazwe besiyadinga amadlelo kodwa nosithi abanye abantu ngabangene esikhundleni asiyali bakithi esikudinga ukuthi sikhipheni iZanu PF yinto yokuqala esiyifuna ukuthi siyikhiphe ngale ndlela yokuthi asisayifuni kungene lo ongenayo mhlawumbe kungaba nobubele but wena ungaqinisi ungumuntu wasemathebeleni uqinise kakhulu lokuthi vele sisazobafaka lapho sokungathi benjo ngoba manje uma usenze njalo sokucaca ke kithi thina abanye ukuthi oh kusho ukuthi wena laba bantu unesazela ngabo mhlawumbe ekhaya ubaba endlini ngowakhonale unesikhundla futhi yikukhuluma kanje ungakhulumi kanje ungumuntu wasemathebeleni uvumela ukuthi abantu sitsho lokho esingabe siyakutsho ile indawo ngeyakithi nathi sidinga ukuthi ngayithe sisemsebenzini yonke naleyo ngiyabonga uzama ukuthi sikukhuze sikwehlise nakusasa ube yazi ukukhuluma
emsakazweni weStudio 7 emsakazweni weStudio 7 linjani balaleli labasakazi bethu hayi siyabonga izindaba esininga zona hayi sizwile imeseji esende isikhulumeli se-3+ umagalela mavasibati sekubukhokheli wethu ubuqondisi boyo hayi yena kukhulume ngakhuluma ngoba wonke umuntu uvunyelwe ukuthi akhulume into ayifunayo kodwa thina sikufuna singabantu bamathebuledi sincindezelwe sifuna ukuphumeza imaphe out sizimele sodwa lapha ngoba ngabe silokhu sithi sibambane lalaba abantu vele baqhubeke lokhu besincindezela wes yona ingasingena i-3+ kanesezitshambise leyo magalela mafiza yenzane ebantwini bamathebuledi izaxotsha amashona ase-Bad Beach izaxotsha amashona adiploye ezikolweni zamathebuledi ngumbhedoro lowo kade ukhuluma wona bakalela mafasi badawe thina sifuna ukuphumeza imaphe out ukazi umqotho zumqondisi abantu balibona iqiniso vele bakukhangele futhi uzakhohlisa bona abantu besitshoneni hayi khona thina abantu babathebuleleni ngoba wona vele lawo siyakubona ukuthi asomuntu wesidwidi phela siyakwazi siyayazi imbali yakho ukuthi wena ubuyani kodwa sizithulele nje aso esidwidi nje baba sikukhangele nje ubuqondisi ngesidwidi ngobuya ematopo wena kile khaya kungapi kawula khaya kodwa uhlezi kobulawayo kodwa uthi awula khaya so vele ake sidukiswe kuwe baba thina siyaphambile eparaphi 20 sivothela abakhasini laba-mpedu viva mrp viva
Studio 7 kutsho ukuthi kulo hlupho olukhulu ezweni lakithi lasezimbabwe masibheka lana kulo hlupho olukhulu nawabona ngaphi umuntu ongena ebandleni elithile egqoke isembatho salelo bandla noma umfanekisano walelo bandla oluyinkonzo engazange waba limemba yaleyo nkonzo engazange waba lilunga lalelo bandla umuntu esengene fakuphawu landa kalamanhloni president lo kalamanhloni wasithatha kwa sabusiswa ngubani saqoka uthengephe ehamba ethungisa izinto udelela uNkulunkulu hayi sehlanya lo sehlanya sentura ukhuluma ungena
Studio 7 tinjani basakazi hayi sina siyabonga hayi okhulumayo ngosafenda Plumtree esigabeni sakokheme ngithi mina hayi thina siqhubekela phambili nge-MRP laba basithithela sihamba ngobuhlobo kulungile asike siboneke bona babezani labe-CCC labe-MDC befaka indwele phambili bithi alivotele libe yi-president yeparty sizovuma ukuthi abahambe ngobuhlobo ngoba asiyiboni sibona ama-opposition wonke ikwela amashona ephethe engamashona sithi asibonge umsakazi omuhle
lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ufike kwele Ireland izolo ebusuku kuhambo lwamalanga amane. Engakasuki kwele Melika uBiden utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lwakhe lujonge ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili njalo lokuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe ubusuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijiyene. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto eziningi, waquma lokhu walahla lokhu wathethisa lapha wathini lapha, umhlaba wawusungathi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lo mhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywe nguTrump lokho. Ungakhangela lesi impi le eye Ukraine le Russia. Iyakhokhela iAmerica khona phana iloke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe.
Yena uBiden umbona eluphatha njani udaba olwa ma lobudlelwano lamanyamazo hi foreign policy yakhe uyibona njani?
Ngibona ngathi ngakukubika ngako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli Kamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu e-Africa ku foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako, ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Njengakhathi esehambile nje siye Britain uyamukelwa kuhle, angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na amapermit ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu ngekhefu lephasika lonyaka okuyingxenye yalabo ababhubhe ngekhefu lanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo ezinye indaba. Igama ngu Chris Gande.